Namhlanje njengebandla le MDC ikhokhelwa ngubaba uAdvocate Nelson Chamisa sihlangene eGlen Forest lapha sibuka isibeka khona iqhawe lamaqhawe ethu umama uLimba eTsangira eJava uzichiye eNkangala umama obethembisa ukuthi uzaba ngomunye wamakhosikazi azabe emela amalungelo labomama ozabetshengisa umhlaba wonke jikelele ukuthi kuyenzakala ukuthi omama bamele isifiso zabomama. Simatolonzima njengebandla le-MDC ngokulahlekelwa ngumama uLimba eTsangira eJava. Kodwa okusikhuthazayo namhlanje yibuningi bukaZulu obuye ukuzavalelisa iqhawekazi lethu esithi thina kithi yebonani ngemhlaba kawunoni njalo kawusuthi namhlanje usitatele iqhawekazi lethu. Kodwa sithi njengebandla le-MDC likhokelwa ngubaba uChamisa lezi nabantwana abalandeli bethu be-MDC leZimbabwe lomhlaba wonke jikelele sithi hamba kuhle qhawekazi, indlela yethu sonke sizohlangana uma izikhathi zethu sezifikile. Njengoba sonke sisazi ukuthi emhlabeni lapha sivakatshile, esingakwaziyo ukuthi sizavalelisa nini. Hayi, hamba kuhle qhawela maqhawekazi.